Siyabonga Gibbs Dube. Siyalambulela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo omhla ka 2 Zibandlela 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje sibheka ukuthi umnyaka esesiwugqiba ubumumetheni njalo lo esesiwusungula ungaba uphatheleni uZulu weZimbabwe.
Engibona kwenza umahluko omkhulu kakhulu njalo kwethu kuthole abantu bengalindele ikungena kwezepolitiki kuka Mrs. Mgabe.
Inhlanganiso yeMadobo Development Forum ifundisa izakhamizi ibhizimusi lokufuya inhlanzi. Silengxoxo lomgcini isihlalo walenhlanganiso.
Yikho sisifisa ngisho amabala siphinde sivule sithiwe isiningi. Kukwenzela ukuthi noma ungubani, noma umuntu omusha, noma ugogo ngoba ukufuya inhlanzi noma ugogo silibele ole 70 years yamelisa ukuthi akazisebenzisa izindlela njengempilo.
Amashabhini abedumile ngeminyaka edluleyo asethathelwe udumo ngezinye indawo zokunathela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umnyaka ka-2015 ubungumnyaka inenge elingathanda ukukhohlwa ngesiphangiphangi ngoba ubumemethe okunenge okuthiye uZulu edanile njalo engelathemba. Kwezombusazwe kuqhubeke kuyingxabangqoza kumabandla amanenge agoqela elibusayo kunye laphikisayo. Kuthi la umkhathi kawuzange ube losizi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda othi mpela lomnyaka obumubi.
Engibona kwenza umahluko omkhulu kakhulu njalo kwethu kuthole abantu bengalindele ikungena kwezepolitiki kuka Mrs. Mgabe uFirst Lady phelo sesike waba umuntu osuke engakhangelelwa lokuthi kathi angenza njani angafunani kupolitics. Ngibone ngani khonokho ke kusuke kwabamba u-2015 wonke lokuxabane kade kusenzakala kubandla le-MDC kuphuma kusihlukanwa lapho lalapha nakusiba labanye amabandla amancane aphuma kubandla elikhokhelwa uMorgan Tsvangirai.
Kweze notho ubona ngani kuyini okwenzakeleyo esingathi thina ku top 10 embali eZimbabwe?
Ngibona ngani sokusethuse kakhulu ukukhethwa kuka Joao uPresident Mugabe ukuthi abe nguminister wokunothisa abantu abansundu kumbe singathi ngama natives lokuthi kwenziwe umnotho waseZimbabwe. Kodwa okunye sokusuke kwenzakala nje umhlaba usuzaphela ukuthi izulu lisukela balelutshwane okungasitshengisela ukuthi khonokho kuzabhala kuqhubeka kokungami kahle komkhonomi kusiya phambili.
Okokuthi nxa ukhangele elakusasa umnyaka nalo esesiwuqala kuvikile ezayo ubona ungani kuzaba lo bubelo yini kumbe singathi kukhona ubona ungani kungaguquka?
Ngibona ingane kakhulu mina kusukela kwezomkhonomi singena kwezepolitiki. Kwezomkhonomi ngibona ngani izinto zizasuka zibe nzimanyana ukwedlula lokho kade zikho khona lo nyaka, ngoba sikhangela ukuthi phela nxa izulu lingasananga kuhle kanjena labantu akade bekhangelela ukuthi hayi ububelo buzatholakala ekudleni lasemasimini khonapho kuzakuba nobunzima obukhulu kakhulu ngaphandle kokuthi umnyaka loqalayo lawo ungaqala ngeZulu njalo lande usiya phambili, ngoba phela umkhonomi waseZimbabwe ngokulima njalo kasazi ukuthi uPresident Mugabe ngendlela yokuthi ube kanengi njalo wehlile kuhamba ubekhanyise sihluleka kakhulu sesiya ekuphetheni umnyaka. Kungasimangaza kakhulu ukuthi uPresident Mugabe angabe lokho ehlenelisa yini ukubusa ilizwe ngoDisemba 2016. Khona konjalo kungafaka ilizwe phakathi kobuzimo obukhulu ukulwisana phakathi kwamaqembezana PF kumbe sithi lamanye njalo asebenzelana lamaqembu aphakathi kwezo kwamabutho elizwe.
Umnumzana Nkululeko Sibanda ingcwethi ecubungula ezombusazwe bekhuluma ecingweni le Studio 7 esebhilidane. Inhlanganiso yeMadobo Development Forum isisungule uhlelo lokufundisa izakhamizi ukufuya inhlanzi. Leli bhizimusi litsha esigabeni seMathebeleland lanxa kwezinye izigaba zelizwe bekhona asebelenza. Umgcinisihlalo wenhlanganiso le umnumzana Angliston Sibanda utshele iStudio 7 ukuthi leli bhizimusi lilula njalo lilenzuzo enenge kakhulu ngoba uZulu ethanda ukudla inhlanzi.
Ibhizinisi lokufuya inhlanzi leli esesilibambile lathi kalilitha kangako ngoba abaningi sebeqalisile ukukwenza endaweni zakumasalen central masalenlisiya kubokarida khona ngale kodwa ngapha emathikelelenzi balutshwane abantu abefike kubambile so thina njengeoome development forum likhangelele sesiqalile ukulenza lelibhizinisi. Kulibhizinisi elile mali iqiniso elihle kanti njalo lilemisebenzi omlutshwane ileba emlutshwane lendleko zokuqalisa kazi ziningi kakhulu azifanani lendleko abantu abahlangana lazo nxabe kumbe besenza okunye.
Manje-ke kundleko lapha ezokusebenzisa ukuthi umuntu azayenze ibhizimusi leli kazi ziningi kakhulu na?
Kakhulu ngoba ukufuya inhlanzi inhlanzi phela isitshalo aseganga okumele ukuthi njekeudingeka ukuthi umuntu akwenzeke ukuthi abe namaphoni ngapha besiprithe ngoba manzi asisitha malutshwane asithela madamu sokuhambelisa ukwakha isiphondi yakhona siyaphela nje sifundisa abantu ukuthi ama-festing akhona akhiwa njani sisafundise futhi lokuthi agcinwa njani lawo ma-festing bese futhi nenhlanzi yakhona ukuthi zifuywa njani kodwa-ke abamuntu ngetuumanti ezinye zake zikhulile umuntu ekalisa ukuvuna ahambise emakethe kanti isigaga sibona nje ziyaaaaa makethe nabofithela KD. So ngasele ukuthi umuntu angafaka inhlanzi ezingxenye ezinge-1000 kalisa zaanelee ngabaphakathi komuntu okwaneleyo ungathola ukuthi leyaelisikuzile ngamakhona ababili ngomakhona abaokuthia ukuthi inhlanzi eyodwa ayingayileleyo ithi engakanani ungathola ukuthi amakhona amabili lawo yimali enhle kakhulu ekakhulu sikhangelela ngendlela esimo iliso selizwe somnotho esime ngawo.
Lifundisela ngaphi abantu ukwenza ibhizimusi le?
Siyarana ingokuso ama-training workshop abantu babhalisa-ke kiphi bangabhalisa kiphi-ke kanti akanti sesikhalisile kuthatha abantu abadalisayo for i-training workshop esizabanayo ngo-February iyenza ibe ne-theory bafundisele eklasini sibathela ngoke sizivaka ekuseni sisiya emzini womunye oyabe oza kuyazobhalisa kuqala abe-red yahamba kusofundisela nakhona i-practical emzini yalowo sisengisana ukuthi iphondi yaedla njani sisengisana nokuthi ilungisa njani ukuze inhlanzi ziphilelo yabe sisiye wathayibambile ngoba sethi wathola iklasi yonke izofundela emzini wakhe.
Ogogo labokhulu ababe bengelasikolo bengafundanga bayenelisa na ukuthi bafunde ibhizimusi lelo?
Yikho sifundisa amabala siphinde sivuke sithiwe ensimini ukwenzela ukuthi noba ngubani noma umuntu omusha noma ugogo ngoba ukufuya inhlanzi noma ugogo silikele ole-70 years yanelisa ukufuya kazisebenzisa idela njengempilo into yomlabe omele uyenzele ukuthi yawutengisa ukuthi kumele ube nani nani njengofanelisa ukuthela amanzi athile futhi uyanelisa ukulisiya ezilingene ukuyenelisa kwakho ngokuyamanzi akho owanelisa ukuba nawo endaweni
oyabe uyiyo. Umnumzana Angliston Sibanda ngumgcinisihlalo wenhlanganiso yeMadobo Development Forum obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. indawo zokunathela ezazisaziwa kakhulu ngokuthi ngamashabhini sezizilutshwana kakhulu kobulawayo ngesikhathi iningi selizilibazisa endaweni ezintsha ezithiwa ngama-sports club. Intatheli zindaba yestudio 7 uMartin Ngwenya uthole indlamanzi sezinyamalele ngesikhathi evakatshela kwenye ishabhini.
Ikhisimusi yayingaso ikhisimusi eminyakeni edluleyo uma indlamanzi ingadlulanga sithi motu ezimbili kumbe ezintathu eshabhini. Njalo lezi kwakuzindawo lapho indaba isegudwini kanye lomculo omutsha ikakhulu wabogandaganda ama-Soul Brothers wawutholakala khona. Kodwa konke lokhu sokwadlula lezikhathi ezimnandi ngoba nangu iStudio 7 isithola umuntu oyedwa kanye lomnikazi weshabhini owaziwa ukuthi indlovukazi yeshabhini uJames Dube obenatha kwenye eshabhini enkulumani uthi indawo ezazidumile ezifana labo Las Vegas Paradise, Betty Mnyoro, labo Three Sisters sokusela amabizo kuphela. Uthi yena kaboni uthi umumo omnotho lesandla uchabalele ngamashabhini ngoba abantu behlala bele mali yokunatha isikhathi esiningi.
Hayi, impilo yamashabhini yona siyatshintsha, asemalutshwana amashabhini mhlawumbe kubo Country Park. Kodwa la enkulumani wathi uyakhangela ngathola ukuthi kwaba namabhawa njengabo Fast Cash ama sports bars.
Yena uthi lamuhla sekho isidingo sokuhluphana lamapholisa osiyanatha eshabhini kwandise kule ndawo ezivuliwe esemthethweni.
Yes, iyachithayo ngoba asikho isidingo sokuthi uhluphane labomthetho amapholisa ulokhuza uyebhawa lapho emashabhini amabhawa asemthethweni ekhona.
Uthi kodwa yena olokhu elandela isiko elidala lokunathela eshabhini ngoba esejwayele.
Hayi, kuyinto esayijwayelayo ukuthi nje liyoba uzibona nje izindlu ezilamashabhini sezinto utshwana khona la ukuthi uzigcina uyanatha khona lapha kubo-Country Park labo bani bani.
Ukwanda kwentsha enathayo kutsho ukuthi isiko lamashabhini lisengozini ngoba abasakhulayo laba bekhangele indawo ezikhwabithekayo emoyeni yabo.
Thina njengentsha iculture yamashabhini le hayi asiyazi asoyethu limusic edlala emashabhini ama-Soul Brothers landana soyethu. Thina sesifuna indawo nje yama-sports bar lapho singahlala sibukela ibhora kumbe sitshisa inyama.
Kukanti le bhizinisi yeshabhini waziwa kuthiwa uMakhumalo uthi sebeselela ama-customer akudala lawa angasemaningi kakhulu.
Njengoba ubona kunje mntanami, hhayi akulalutho sibili, ngabadala bona laba abakudala babevele bebuya. Abawuthanda umsindo wamabhola amatsha. Otherwise akusela business uliphongwenza kuthi uthwele khona ongamapeni.
Indawo ezibuya zilamashabhini ambalwa ngamalokishi amatsha angabi le ndawo ezokunathela ezifana lama-sports bars, kodwa lawo mashabhini la kaseladumo njengensukwini zakudala. NguMartin Ngwenya ndaba ze Studio 7 ngikubulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku shortwave 4930 12080, la ku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Okwamanje sengilitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga esethulela uhlelo lwethu lwezabesifazane.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namuhla kuhlelo lwethu sixoxa lonkosikazi Rhoda Dube wesilobela esichasisela okwenzakala esigabeni sakhe ngesikhathi izulu kuthiwa kalini njalo le masimini kusichanga. Lihlala ngaphi kwesilobela?
Elasebenzile. Sasazi ngeFebruwari sizaqalisa ke isilamuzi ngathi ama-cooperative. Sizaqalisa ukuhlanyela, sikhangele emasini, sihlanyela imbhida, konke nje sekuvumelana naye ezingadini. Bese kusithi ngoJuni kese sisenza umdlalo engadi yeyini leyo, sibone ukuthi yeyini leyo yiphi sizingadi nje ezingu-18.
Lisebenzisani lapha ezingadini njengoba sisizwa kuthiwa izulu kalini?
Lisebenzisa izibhorane sasizingadi ezingu-22 ezinye sezikhathazwa ngamanzi zasezisisela sasesala ngesizingadi ezingu-18. So-ke siyiphelezela ngezibhorane.
Zingaki lezo sibhorane njalo lancediswa mbani ukuthi zibe khona?
Izibho
Sikhuluma nje kuyini okusengadini kathesi
oba kathesi kulembida kodwa nxa sesihlanyele icompetition siyabe sihlanyela imbida lamatematisi amakheroti amaking onion lamashalot yikho siyabe sikuhlanyela
siyezwa njalo ukuthi kuthiwa kulokutshisa okukhulu lokhu khona kulikhathazi yini
hhayi siyasivama ukuthi khonapho ngesikhathi somqandi yikho sihlanyelela esihlanyela khona umqandi ungadlula kube u-August September yikho kuyabe sokutshisa ungasakheleleki lethu siyabe siyatentatenta senzele ukuthi imbida-ke yona le esihluzayo ingaze ya-afektwa yilo kuze ziyikota nezinye
lapho nxa kule mncintiswano liyenza lilodwa njengezakhamizi kumbe kukhona abanye siphatha amandlela izinxosayo ezikahulumende lezinye
kona siyabe silabadeleni bethu abavela ku-arex yibe siyabe sinabo bahlala khonapho esifoni bebe sebebiza abakhulu babo abavela ekhwekhwe
uhlelo lolu lubalulekile okokuthi luyancedisa yini ukuthi kutholakale ukudla kungabi le ndlala
ya khona kungavunywanga siphila ngayo imbida yona le khathe sikhuluma sezendi abanye kabasadlilite baqhwathisa yona imbida bazifakele ukuthi awude badle abanye ngaziza lona lelo dela sesiyathenga ethile nalo sinkwa sethemba ngelokhu zeni ngembida ngakungavunwanga ngakuvuniwe lapho kulokhu siyabe siphindisele umakhelwana bemapulazini bethenga ngomuntu
njengoba likhuluma ngengadi emasimini-ke kusayiwa yini emasimini
emasimini lakho kuyalineka ukuthi idlulu siyavunwa khonokho esiyabe kusilingene imbida-ke yesizuze ukutheka isitozi sithengiselana lathi khona lapho emakhelwana abangelazingadi sizuze imali esigayo lokuthengela abantwana amabhontoyini
kathesi kwenzakalani emasimini
siyahlakula kuthisa kudlale sokukhangele phezulu
sasizwa abanye besithi inhlanyelo seyatsha
ukhona isasabile okwamanje sokho sikhangele phezulu sesihlakula nje ukuthi ngayizulukuya kuyakuyukuthi luyavimba labo yabusuqhathana ngokuhlakula abanye bahluthe ezinhlanyelo zalime nje kuzindimama ngama-1-1 abalimanga ukuya ngaphi
njengoba likuzuzakala ukudla lokhu ezingadini okufana le mbhida imali-ke kulula yini ukuthola imali yokuthi kubhadalelwe abantwana ama-school fees bethengelwe ama-uniform lokunye okudinga imali
yitho abanye baze bacine bethiya abantwana la bebodwa ngemakhaya besiyadinga ukusebenza ezindlini edolobheni ngabona ukuthi sebhalansi esihle sephendula-ke ekhaya ngoku abantwana kuyabe kuhlala kuthelezele ezingadini kungakayo esikolo
akuchiye abantwana bekhula bodwa bengala muntu omdala ikakhulu abangamantombazane
kwesinye isikhathi kuyabe kunomuntu eyabe sekhulile osengani sekhulakhululo ongahlala esikolo phakathi kwaleyo muntu kwesinye isikhathi kuyalingomakhelwane liwelelana umakhelwane uyabe ekhangela leyo muntu
sibongile ukuxoxa lani kakhulu lingavalelisa abalaleli
lihlale kahle balaleli liyenza ama-cooperative konke njengabi ngezisempilweni
leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosikazi Rhoda Dube ohlala esilobela lithiye indlebe njalo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha ngomgqibelo ozayo kuhlelo lwenu oluphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
siyabonga sithandekile Mhlanga ube lelanga elihle ukugqiba uhlelo kesikhangele ebezikhokhela sibheke ukuthi umnyaka esesugqiba ubumumetheni njalo lo esesusungula ungaba uphatheleni uZulu weZimbabwe inhlanganiso yemadobo development forum ifundisa izakhamizi ibhizimusi lokufuya inhlanzi amashabhini abedumile ngeminyaka edluleyo asethathelwe udumo ngezinye indawo zokunathela lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukeli ethi studio7@voanews.com loba i-text message kuwhatsapp kunombolo ezithi 1-202-465-0318 silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.